Esethula i-budget yomnyaka ozayo edale lePhalamende lamhla, uMnumzana Patrick Chinamasa uthe uhlelo lokubuthaniswa kwemali kahulumende kanye lendleko yakhe lwalonyaka lungehlukananga kangako lolwanyakenye. Uthi lolu hlelo kumele kube ngoluqakathekisa ukuthuthukisa umnotho, ukutholiswa kwabantu imisebenzi, ukuthuthukiswa kwamabhizimusi kanye lokuba luchasiswe ngokugcweleyo uhlelo lokunikezwa kwezizalwane zeZimbabwe amandla kwezomnotho olwe-indigenization. UChinamasa utshele idala lePhalamende ukuba inkulungwane phose ezinhlanu zamankampani 4610 evaliwe kusukela ngomnyaka ka 2011 kuze kube khathesi. Ngakho ethi sikhona isidingo sokuba kudingwe indlela zokukwenqabela lokho.
In 2013, there were 2130 companies which closed.
Somlomo wedale lePhalamende ngomnyaka ka 2013 kwaba lamankampani ayi 2130 avalayo. Lokhu kwenza ukuthi izisebenzi ezingu 19,191 zilahlekelwe ngumsebenzi. Ngomnyaka ka 2012 somlomo wedale lePhalamende, amankampani ayi 1,468 avalwa. Wathi ke abantu abayi 20,825 balahlekelwa imisebenzi. Ngomnyaka ka 2013 kulamankampani ayi 878 avalwayo, abantu abayi 14,499 balahlekelwa imisebenzi. Kuthi ke ngomnyaka ka 2014 kulamakampani ayi 134 avalwayo, kwaba labantu abayi 928 abalahlekelwa umsebenzi. Nxa sisikhangela konke lokhu kusukisela ngomnyaka ka 2011 kuze kuyefika umnyaka ka 2014, kulamakampani ayi 4610 avalwayo, kwathi ke izisebenzi ezedlula 55,000 zalahlekelwa umsebenzi.
Wengeze ethi sikhona isidingo sokuba zivuselelwe ingxoxo zokukhulumisana lenhlanganiso ezikweledisa amazwe athuthukileyo ezifana le-International Monetary Fund kanye le-World Bank.
It is therefore imperative that we walk the talk on re-engagement.
Somlomo wedale lePhalamende kumele sikhulume sisenza. Kufanele sibile ukuthi sincedisane labo somabhizimisi beZimbabwe kanye labo somabhizimisi abavela kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho welizwe. Kusanjalo ke kumele sidinge uncedo emazweni kunhlanganiso ezijeneyo ukuze lazo zisincede kakhulu. Uncedo lolu ke somlomo wedale lePhalamende luzanceda kakhulu ukuthi kuthuthukiswe inotho yelizwe. Njalo siyabona ukuthi singathola esikufunayo silakho ukuthi siqhube ngemfanelo uhlelo lwezim asset.
Wathi izakwehliswa imali yomthelo yamalayisensi kulabo abaphatheke emisebenzini yokulolonga amadayimani ukuze athengiswe kwamanye amazwe esekusimo sokuba eselungisiwe, ngoba kuzaphathisa ekuthini yande imisebenzi kulamankampani. Uveze njalo ukuba labo bahola amakhulu amathathu amadola kusiya phansi ngenyanga kabayi kuhlawula umthelo owe-income tax kusukela ngenyanga kazibandlela ngomnyaka ozayo. UMnumzana Morris Ngwenya, ingcwethi yecubungula ezombusazwe elilunga leZANU-PF, ubevele egcizelele ukuthi akaboni kusiba lula ukuthi uChinamasa engezelele umthelo we-income tax kuzisebenzi ezivele zithwele nzima.
Angiboni lokho kuyinto elula kuye ngenxa yokuthi singakhangela elizweni kakhulu. Kathesi ngalesi sikhathi sithole ukuthi uhulumende imali eningi uyithatha ikakhulu kuzisebenzi.
Uphinde waqonqosela uChinamasa phezu kokuphathiswa kwabesifazane ukuba banelise labo ukuthola izimali zezikwelede zokuqhuba imisebenzi yabo ngokusungula ibhanga labesifazane i-Women's Bank, athi kumele libe selikhona ngomnyaka ozayo. Wengeza ethi sekule nguquko emsebenzini wokulima elizweni okhangelelwe ukuqansa ngesilinganiso sokwedlula okuthathwe ekhulwini 3.4% ngomnyaka ozayo ka-2015. Uhlelo lokuqhuba inhlelo zentuthuko zezigaba lwe-Constituency Development Fund, CDF, lutholiswe izigidi ezedlula ezilichumi zamadola, kusitsho ukuba isigaba ngasinye sizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola, $50,000. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.